uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela konke okukhanyakazana ukukhahlanyezwa kwabomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze 16 days of activism against gender-based violence. Sizwile ke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wayamngcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala ke kule South Africa njalo kuthiwa kule zizalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo eBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapha kunjani eDube, kunjani eMelika?
Hayi, Melika kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile liline uMadube. Madube, kunjani eBotswana?
Aphila kanjani abalaleli eBotswana? Kurayithi kakhulu.
Hawu, ubone ke siqalise ngawo Madube. Kukhanya ngazani abantu bayabulalana mahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana kakhulu sisensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku khanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Ye, akukho right ukuthi ubaba acine kulela umama izizathu zokuthi baye bethe bangazwisani endlini. Kathi nxa bengazwisani indaba bengadingeyi indlela yokuxazulula intayo eyabe bahlupha endlini bani ukuthi ubaba uzefike kuthiwa sebulela umama wamngcwaba yedwa umama sezewabonakala ethe besokutheni singathi ukuthi obaba bahlukule inyosho abakuhlukunyeza ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazile labomama futhi labahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibona ngani kuthiwa kukabili. Abantu singagxili kakhulu kwabomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini kumele size sidingele imbangela kuze kukhozele ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa afune ebulawa akune kunya umbuzo uthiwa utshisiwe umbudutshule umbungcwatshiwe kuyabe kuvele kubangwe kuyini ukuzwanana nokuzwisisana nokukhuluma avele ngaphakathi ma ule problem dingabaye abantu abaza kuxazulela indawo ivume ikhulunywe phandle kuzwisisane kuhle likhuze lihlalise phansi ye mbona engani kuthiwa kungaba ngcono.
Ye, siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona
izikhathi sesiphila kuzo izikhathi zanamhlanje zobadube izikhathi zokubona ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo ikakhulu ama-pressure indaba zemali ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kwakulabogogo kulabobabakazi kulabomalume ababengaxoxa uthana laye bakhulumisane laye abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa bathi bekhona ngale ke baxabana ngendaba eziningi-ningi ubaba abone ngani wehluleka ngoba ke umama nxa esebone abanye abantu abangani bayathola ezinteni sengani lokudelela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi-ke umuntu nxa ekhangele kuba lama-sign engathi-ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani ndalo engihlala naye kumbe engithandana naye isikhathi umuntu engavele ahlaka ohlankale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uhle ubone ukuthi uyahle uhambe ukuma laphana usithi hhayi uzaphola uzaphola. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesithi khonkona ngiyabekezela ngoba ubabakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu yinkinga esilayo.
Ye, ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi ngamafutshane ma
ubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani ohle vele ubekwazi ukuthi asozami njalo ungabe ulokhu sithi bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo sansani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani siza kuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungavele ubone esenza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa hhayi bekivela nxa umama hamba gijima ugijime ngenyawo zombili sibisi angathalakuze emuva ngoba isicino sangikhona uzagcine kubulele.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba u-Ezra Jesus Banda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola
amasiko.